pesiza kuyangapi la pesiza khona sizwe ngubani yakhe abantu badonga ukuthi abaka nanzele ukuthi upresident uNangagwa engumuntu omdala enjalo uphila ngamanga kakhulu umuntu owabuya ku MDC wathi ebesicela ukuthi kube nje lo babe singeke siye iqiniso ukuthi labo kawazanga basibiza basinemanga kodwa ngizwa ukuthi okwenisede yamuthe usinemile angazi ukuthi umeme bani lapho kungaselani upresident uNangagwa kuyazakala ukuthi lanxa abantu bebuleyo ngamasotsha wahambe esibhedlela wayetshela udokotela ukuthi babhale ukuthi abantu babuleyo zingqambona beleyo imibhobho uhulumende lowo usewuhulumende oyangisayo kakhulu ekuthini le nto ezimgceke sebefuna ukuphila ngamanga bacabanga ukuthi abantu bayizithutha kakhulu
nxa kuyikuthi belinxusiwe lakho belingasoze lihambe
hhayi asikwazi ukuthi thina besiza kuyanjani umuntu angawutshontshile imbuzi zakho sekunxusa ukuthi ingesihlinza fana qala kutshele kumba from iqala lokuthi ijojile iqiniso lokuthi kuyazakala ebantwini bezek esasibacelile ukuthi babize umthethwandaba ukuthi upresident esenhlamisa wawina ukhetho lolo njalo ukuthi wawina nge 2.6 million ngakho laba abezani kufanele baqale bavume emphakathini ukuthi batshontshe ukhetho
ngokwenza njalo babengasahlukani yini lo mthethwandaba ophezulu we-constitutional court wanothi ngempela banqoba
cha umthethwandaba lo uthi banqoba ngoba kwathiwo njalo izekha ngithi azange ukuthi banqoba ngoba uyakwazi ukuthi banqoba uthe banqoba ngoba kwathiwo njalo izekha iqinisele ukuthi umthethwandaba ulandele kuphela lokhu owawuthiwe kwizekhi awusakhangelanga esasi kutsho thina ukuthi hhayi izekhi ineproblem yokuthi indlela eyayenza ngayo umsebenzi wayo kayisiye ndlela ephakemeyo ngale ndlela engathembakala khonokho umthethwandaba wawufaka eceleni kodwa njengoba izekhi ithilitshilo kodwa kungayisikebethi kucelele thina ukuthi umthethwandaba ukukhange
selikumelele kuyini sibonile ukuthi lithumele incwadi leyana eyakumanyano wamazwe e-afrika ukuthi icubungule lolu daba
yes sizahambe ecourt yama-human rights ukuthi kuyecubungula indlela ehanyise ngayo ukhetho lweZimbabwe kodwa njengoprezident esenhlamisa echiris ziningi izinto esizenza ezigoqela ukuthi kube lokulalungelo labantu elokuthi nxa bengathabanga kangako kumbe bengathokoziswa indlela ukhetho esehambe ngayo bathathe amanyathela wonke avunyelwa isisekelo sombuso welizwe
lokhu lingabe likwenzela ikusasa yini ukhetho olulandelayo kumbe lilethemba lokuthi lona lolu khetho osoluqhutshiwe lungagoqula
upresident Chamisa lokho ekhangelela ukuthi ilungelo labantu elokuvu elokubuswa ngabantu abavoteleyo lilungelo elizatholakala lisuthiseka ngendlela kulandelwa ukhetho lonolu ayisento esikhangelela ukuthi izosuthiseka kolunye ukhetho mhlawumbe oleminye iminyaka lolu khetho fanele lube ngolokuthi abantu abazakhokhela ilizwe babe ngabantu abakhethwe ngabantu
nxa lixoxisana lamagqwetha enu sokwayeke kwenzakala ukuthi osegcotshiwe umongameli welizwe kulandele kube labanye abangaba lamandla okuthi baguqule impumelo
ayikusikho lokho okudingakalayo nje kuphela okunye okudingakalayo yikho ukuthi kufanele iqiniso lazakale liphume egcekeni liyakwazi ukuthi upresident owayengupresident uMgabe ngo-2009-2008 wagcotshwa kwaba njalo kodwa ngendlela yokuthi izinto zazingahambanga kuhle kwagcina kulungiswe olunye uluhlu kumbe singathi omunye umhlobo karhulumende owagcina ngabanga ngulo wayefunwa uMgabe yedwa ngakho-ke into ezifana lazenezi ziyile ndlela eziningi ezingahamba ngayo etshiyene lalokho kuyabe kukhangelelwe kumbe lalokho okujwayelekileyo okuqakathekile ukuthi uhulumende kapresident Mnangagwa nguhulumende ongathandwa ngabantu ongavunyelwa ngabantu njalo akanamandla amakhulu kakhulu okulungisa into ezifana lo mkhononi nokulungisa ilizwe lethu ngendlela eqondileyo khonokho kuzayenza ukuthi naye akwazi ukuthi hayi bo kule nto ezifanele zilungise ukwenzela ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili
okukhulunywa ngumongameli Mnangagwa ukuthi uzavuselela umnotho welizwe sokuyisikhathi sokubambana ilizwe liyaqhubekela phambili libone kwenelisa yini konke lokho
kade izani ikhuluma into ezifana lazenezi kodwa ilizwe lokho liqhubeka lisiwa ilizwe lokho liqhubeka liletha ukudubeka ebantwini akulampumela into liqiniswa yikuthi upresident Mnangagwa lezano abalalo ulwazi njalo abazange bawufundele ukuthi kwenziwa njani ukuthuthukisa ilizwe lokwenza ukuthi umkhonomi uqine ngalokho bodwa nje ngeke bakonelise ikho labona ukuthi ilizwe litheswe liwe kakhulu wasokungena iMDC ku government social unity into zaqala ukuba ngani zingcono iqiniso ukuthi abatholakali abalomqondo lolwazi lokulungisa umkhonomi iexperience kumbe singathi lulwazi olukhona kuzano ngolokuthi umkhonomi ubulawa kanjani kusithi cha ukukhathekile ukuthi izani kunanzelele khonoko yazi ukuthi ababe wena ukhetho upresident esinyamthobe wena ukhetho ngeke kuphela ongasiza uZulu weZimbabwe ngezomkhonomi nalezi zokuthi ilizwe lingavuswa ngalophi uhlobo ukuze liphumelele.